Into eyenziwe ngamaphorisa imbi kakhulu, njalo kabaqali ukuyenza, sebeyenze endaweni eziningi. Sakhumbula ukuthi koBulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo, lapho baphose khona amaspike, imota yalahleka emgwaqweni, iyabulala abantu abaningi kakhulu. Ngabe bekulo hulumende owabantu obusa ehlonipha abantu, amalungelo abantu, lezi zigebengu, lezi zigilamkhuba bezizafela esitokisini, bezizafela ejele ngamacala okubulala. Kodwa ke phela benza lokho abakuthunywe nguhulumende ukuthi babulale abantu, ngokuba kula muntu ongakwaziyo ukuthi ukufaka amaspike emoteni ethwele abantu abaningi izaletha ukufa kwabantu. Ngakho ke le njongo yokubulala ifezekile, bebevele befuna khona lokho, yikho kwenzakeleyo.
Kukhona ungathini Ncube ngokubotshwa kwezimota ezithwala abantu ezisebenza zingekho phansi kwezubukho, osokudale ukusilela okubi kwezimota emadolobheni ikakhulu, njalo osokubangela ukuthi abantu baswele izimota baminyane abanye ngababi kwasebesiya emsebenzini ngenyawo?
Izimota kakufanelanga zibotshwe, kumele abantu bakhululwe basebenze ekuthutheni njengalokhu belazo lezo zimota, ngokuba kakula misebenzi, akula ezomnotho elizweni ezingondla abantu. Ezokuthutha zingenye yezindlela lapho abantu abondla khona abantwana, ababhadala ngakho irenti, ababhadala ngakho ischool fees, abathenga ngakho isinkwa, impuphu, isitshebo. Ngakho ke nxa uvala kuyona leyandawo uvala impilo yabantu, akula ndlela yokuthi baphile ngaphandle kokuthi kube yikhona lokho abakwenzayo ukuthi basukume baye emgwaqweni bayethutha abantu ukuze bahambe belokudla ezindlini bayokondla abantu ababo. Ngakho ke uhulumende kumele akuyeke khona lokho akwenzayo, akuyekele, angaqhubeke bopha abantu abondla abantwana, akavuse i-economy, akavuse ezomnotho, kube le industry, kube le ndlela yokuthi abantu baphile ngezinye indlela. Kodwa layo nale yokuthutha abantu angayivali, angabopha abantu, kubopha abantu ngale ndlela kwephula ilungelo labo, into engadingakaliyo, into esingayitholiyo emazweni abuswa ngendlela eqondileyo.
Yebo, uhulumende uthi izubukho yiyo yodwa emele ithwala abantu, kodwa sokuvelile ukuthi lokho akweneliseki, ayiwenelisi lowo msebenzi izubukho. Lungalungisiswa njani lolu daba?
Indlela yokulungisa inkinga kwezokuthutha yokuthi sibuyele lapho besikhona, sibe lo zubukho osebenzayo, sibe ne-private transportation esebenzayo. Lezo zinto zombili, i-free market ikaZulu, izakhamizi zisebenzisela izimoto zazo ngokuthutha ngendlela efaneleyo, behamba besiyathola ama-license lawo afunakalayo. Lo zubukho la esebenza ngendlela efaneleyo, izitimela zisebenza ngendlela efaneleyo, konke lokho nxa kuhlanganisiwe kwenza kube lula ukuthi abantu bathole i-transport bafinyelele emsebenzini nasemakhaya. Lokho okwakwazubukho yedwa kakusebenzi, kubulela ilizwe, kuqhubeka kulibulala ilizwe, njalo kuza kwehluleka, usoze kuphumelele noma sekutheni. Yinto nje engelamcabango phakathi engahlelekanga, eyayivele ingafanelanga ibe khona. Ngababuyisele i-free market, abantu basebenze ngendlela kade besebenza ngayo, baqinise uzubukho, kubambisane khona lokho. Kanti ke into enkulu futhi kudingeka ukuthi baqinise ezomnotho kakhulu, ukuze abantu bakwazi ukuthi baphile. Kodwa hayi, lo hulumende kuyamzimela, kunzima kuye, ngeke akwenelise lokho.